o e indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Olamukelako Studio 7 ngolwesithathu umhlaka 11 kumabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
yona ikomishini le ama handlers ayo yiZANU-PF ende yena iwu head of state nangokwakhe waba involved kuZANU-PF nguye owaye ongunkulunkulu okutsho ukuthi umuntu uyaphila kumbe uyabulawa ekugcineni so angimboni engaba ngumuntu oza kuyabikelwa ukuthi abantu bakhalaza besithi
abe-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangene labebandla lamabandla ezombusazwe aphikisayo kobulawayo
ngenxa yokuthi kulabanye bethu abafuna kuhlale into yethu indala ingakhulu sasesilevulwa ukuthi thina singama-G4 generation thing abantu abafuna ukutshintsha i-liberation struggle and yet thina abanye sithi i-liberation struggle yayingasuko ukuthi thina sizikhulule
abalandeli bebandla le-National People's Front elisanda ukusungulwa bathi baxotshwa kubandla leZANU-PF ngenxa yokuzama ukuthi kube labatsha abazathatha intambo zombuso kulalabo asebeluphele inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje besithe gwaqa enkundleni ye-Orlando eSoweto kwele South Africa enkonzweni yesikhumbuzo sikamoya inkosikazi Winnie Madikizela Mandela zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangene lamabandla ezombusazwe aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party izaphu i-MDCT ekhokhelwa ngokusazana Thokozani Khuphe iZimbabwe Republic Democratic Party iZimbabwe Economic Freedom Fighters le People's Democratic Party bezama ukuphuma lamaqhinga okulungisisa indaba zokubaxabana lokungezwani elizweni kakhulu ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho ubathabile masuku usethulela lolu dama ngokugcweleyo
Laloba umhlangano lo ubujonge ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe ibandla elibusayo eleZANU-PF belingabuyanga njalo amabandla lawa asole ukungabi khona kwalo bethi yilo eliqala ubudlwangudlwangu Unkosikazi Thamani Moyo olilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe njalo engukhansila ka-Ward 15 ngomunye wabasole ukungabi khona kwebandla leZANU-PF.
I-reconciliation leyi ebuyayo kathesi ibuya lamakhomishina mina ngibona ngathi iphuzile baphuzile ukuthi bayilethe into kwakumele ukuthi ilethwe kudala. So nxa isibuya kathesi ngibona ukuthi ingaqeda i-hatred ekhona ebantwini. Ngoba kathesi zithi abantu siyalwa sidivided sisilwa la ngomhlobo njalo sisilwa ngokuyeyisana la ngobulili
omunye njalo obekulo mhlangano onkosikazi Desang Nare olilunga lezipha kanye lezaphu usole ukubunjwa kwekhomishini exwayisa ukuthi isebenze kakhulu emaphandleni labantu abayibo abahlukuluzwa ngumbhuqazo wegugurawundi
kumele iqalisele from the roots from the ground especially emakhaya ukulabantu ababa affected okuzwayo ngoba kulabantu vele ababa affected ukunxa ufika khona ekhaya la kumbuza umuntu ukuthi kanti lapha kwenzakalani vele ngakuphendula uyaqala ngokukhala indaba yakhona ayikholula and nxa behamba abantu be peace and reconciliation laba they should make sure ukuthi lapha bahamba khona bahamba labantu abazwa ilanguage bangehambi bechende amathai begqoka isitiletho ngoba ngale bazagijima
Umnumzana Kenneth Magwizi obona ngokukhitshwa kwembiko kuZipra uthi ikhomishini le ifana lempisi exotsha imbuzi egangeni kuyiyo njalo ehleli esibayeni.
So i5 years lezi ezizeleyo for this government ku-constitution angiboni zizazala lutho ngoba yona ikhomishini le ama-handlers ayo yiZANU-PF. Ende yena iwu head of state nangokwakhe waba involved kuZANU-PF nguye owaye ongunkulunkulu okutsho ukuthi umuntu uyaphila kumbe uyabulawa ekugcineni so angimboni engaba ngumuntu oza kuyabikelwa ukuthi abantu bakhalaza besithi khona kuzabanceda labo bantu ngoba yena enguye owayeqhuba abantu ukuthi babulawa
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Abalandeli bebandla leNational People's Front elisanda ukusungulwa abathi baxotshwa kubandla leZANU-PF ngenxa yokuzama ukuthi kube labatsha abazathatha intambo zombuso kulalabo asebeluphele. Unkosikazi Sandi Moyo obambe isikhundla sikamgcini sihlalo webandla lelo okwesikhatshana uthi bazimisele ukufela uZulu ngokulungisa okwenzakala khona ukwenzakala elizweni elibuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebutho leZimbabwe Defence Forces. Unkosikazi Moyo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi balwela izifiso zikamuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Abaningi zabantu abatsha akade sebeyibo ebesikhangelele bona ukuthi baza kungena ezihlalweni after 2018. Bese simelele ukuthi kungabuya iCongress siza kulungisa lokho. Kodwa ke ngenxa yokuthi kulabanye bethu abafuna kuhlale into yethu indala ingakhulu, sasesilebhulwa ukuthi thina singama-G4 generation thing, abantu abafuna ukutshintsha i-liberation struggle. And yet thina abanye sithi i-liberation struggle yayingasokokuthi thina sizikhulule sodwa abalwela inkululeko. Kwakuyinto yokuthi i-vehicle yokwakha ulutsha lweZimbabwe ukuthi lithathe over kubantu ababesempini, uthathe abantwana abayibo abamele babusheyiswe. Njalo bekufanele kube yibo abantwana abathi sesivuselela i-legacy yabadala bethu.
Nxa sikhangeleke amakawuso lo akade egqokwe ngabantu, khwenye ngazani ke kulobaba uJoshua Nkomo kuzobuya lobaba uMgabe, kodwa abantu abanye bathi hayi ngali bafakanga ngali zenzelwe kwenu, kambe ungaba phendula sithini khona?
Ngubani yena lo omunye? Ngoba thina sidecidile as a political party ukuthi sihloniphe labo bantu through this party, because noma bekukhona inhlonipho sesifuna ukuthi siqinise, ngoba lokho sekwenzakala khathesi. Into efakiweyo it has sidelined yabantu bezayo totally.
Kodwa ngalesabi nxali kwenza khonokho, njengoba ke nxa sikhangela owayengumongameli ukhanya akazange asuswe esikhundleni ngemfanelo.
Akula muntu ongesabi ulutho oluza emnyameni, akula muntu ongalwesana. Kodwa esikhathini esinyeni kuvele kumele kube labanye abantu ababona ukuthi asihambe lakho, sibone ukuthi kuzafika njani, kuyafika ngathi. Ngoba uNkulunkulu yena ngokwakhe nguye owenzayo izinto zonalezo. Nxa engikhethile mina ukuthi kumele ngiye kuswela khonokho, angisoke ngikwale ngoba ngiyabe ngihlethi. Kodwa engikuthoyo mina, mina ngikhululekile kuleli lizwe leZimbabwe ukuthi ngikhethe engikufunayo.
Lo nkosikazi Eunice Sandi Moyo obambe isikhundla sikamgcini sihlalo webandla leNational Patriotic Front okwesikhatshana ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje bezithe gwaqa enkundleni ye-Orlando Stadium eSoweto kwele-South Africa enkonzweni yesikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Winnie Madikizela Mandela. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Bekuyinkonzo engajwayelekanga ecubeni usizi ledokozo. Abanye bathi lokhu bekungenxa yokuthi bekukhunjulwa iqhawekazi eladela impilo yalo ukuze iSouth Africa ikhululwe embusweni omabhunu. Enkonzweni yesikhumbuzo sikankosikazi Winnie Madikizela Mandela bekuleziphathamandla zikahulumende ezamabandla ombusazwe atshiyeneyo kanye labasekeli bamabandla ezombusazwe, iningi labo kungabe bandla elibusayo i-ANC. Laba ke bebecula ngenjabulo enkulu behaya ingoma ezincoma iqhawe labo. Oh, ngomunye wabebekulo umbuthano unkosikazi Buhle Bembelo Ngidi ohlala eSoweto yena ochaza umuyi njengomunye wabenze iSouth Africa izibe yikho lokhu ekukhona namhlanje.
Umama wethu sonke, mother of Africa, not as South Africa sisodwa but mother of the world. Ngithanda ukuthi hamba kahle Qabane, sokukhumbula. Sibuhlungu ngokuhamba kwakho, kodwa sizoqhubeka nalapho ugcine khona, silwela izwe lethu.
Unkosikazi Madikizela Mandela ubhubhe ngeviki ephelileyo eseleminyaka engamatshumi ayisishiyagalombili lanye 81. Yena-ke udume kakhulu ngesikhathi ekhokhela inhlelo zempi yomzabalazo ngesikhathi owayengumkakhe umunye uNelson Mandela esejele. Wayesilwa kakhulu endaweni zonke lapho amabhunu ayehlukuluza khona abantu abamnyama baze bamenqabela ukufinyelela endaweni ezithile. Kwesinye isikhathi bayembalela ejele kumbe bamuse endaweni lapho azahlala khona eyedwa kungekho omunye umuntu. Induna uma ngomhlaba Mathanzima okhulume melimuli kamuyi uthi ebunzimeni obunjalo wenelisa ukunakakela imuli yakhe waba ngumama aphinde abe ngubaba njengoba uMandela wayesetshele.
Ube inkokheli emzini, eyinkokheli nakwezopolitiki. She did not forget that she was a mother. Uye wayithatha lo responsibility, waxhasa ikhaya, wakhulisa abantwana bakhe ebunzimeni.
Umuyi uzancwatshwa ngomgqibelo eJohannesburg, kathi isidumbu sakhe sizaphumela enkundleni yeOrlando njalo. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Uhlelo lwe-Live Talk lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole-Diaspora Forum sihlolisisa amaphepha okuhlala kwele South Africa awe-Special Exemption Permits okumele atholwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umqondisi wenkundla yokukhulumisana lokuzilibazisa eFacebook uMnumzana Mark Zuckerberg uqhube ke ebuzisiswa ngamalunga edale lePhalamende kweleMelika okosuku lwesibili. Uzuckerberg umiswe phambi kwekomiti ebona ngezemthetho elawula ukusetshenziswa kolwazi olubhaliswa ngumuntu lapho esiba lilunga leFacebook. Ukufe abantu phose amakhulu amathathu engozini yokutshayeka kwendizamtshina yebutho kwele Algeria lamuhla. Imbangela yale ingozi kayaziwa kodwa ibika yenzakalele indizamtshina isanda kusukuma enkambeni eyoBofarik. Imisakazo lamaphephandaba wonke elizweni, iBroadcasting Authority of Zimbabwe leZimbabwe Media Commission ziba ngaphansi kwekomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa esenze isimemezelo okusemthethweni samalanga okhetho. Ikomishini ezekhi iphiwa umthwalo ngesikhathi sokhetho sokuhlola ukusebenza kwemisakazo lamaphephandaba ukuthi alobayo kumbe asakaza kanjani ngezokhetho. Okuningi ngalolu daba sikuzeni kuntatheli izindaba yethu.
Imisakazo lamaphephandaba wonke ezweni, iBroadcasting Authority of Zimbabwe leZimbabwe Media Commission ziba ngaphansi kwekomishin ebona ngezokhetho eyaZimbabwe Electoral Commission ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa engenza isimemezelo okusemthethweni samalanga okhetho. I-commission eyezek iphiwa umthwalo ngesikhathi sokhetho sokuhlola ukusebenza kwemisakazo lamaphephandaba ukuthi aloba kumbe asakaza kanjani ngezokhetho. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Busani Moyo uthi bakhangelele ukuthola indaba eziliqiniso ngokhetho kodwa intatheli zindaba zingalibali imithetho yokuloba lamankampani abaqhatshileyo ukuze kube lendaba ezingakhethi hlangothi.
Ngesikhathi sokhetho mina njengomzalwane weZimbabwe ibona ngani okuqakathekileyo kakhulu ngabonozindaba namankampani abawasebenzisayo. Okokuqala babe lobuqotho lokwethembeka, uqotho lokwethembeka engikutsho ngokuthi bangazeki indaba zabo lokufanisela kathesi uyakhangela kule ndaba ezinenge eziphumayo ziphume emafonini, ziphume lokhu linelifonile social media. Ezinye zangkhona ziyabe zingachaziswa ngakuhle zingelabofakazi.
Ilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Akim Gasela yena uthi bakhangelele ukuthola ukuphuma kumabonakude weZimbabwe lamanye amaphephandaba lobulembu bengavalelwa phandle njengalokho okwenzakala manje.
Sina njengebandla lemthwakazi Republic Party sikhangelele ukuthi siphiwe amathuba afanayo kumidiya lapha njengamanye amaphathi wonke kumbe njengephathi ebuswayo iZANU PF. Singancindezelwa lathi sibonakale amanewspaper ekhuluma kahle ngathi engabonakali ekhuluma kahle ngecele lilodwa kuphela.
Unkosazana Kholiwe Nyoni Majama uthi eZimbabwe indlela indaba eziphuma ngakhona sezaguquka, sekumele intatheli izindaba zilandele ukuthi abantu bathini ebulenjini bakucwayisise.
Kusitsho ukuthi amaphephandaba kumbe labantu abasakaza ama-radio station akhona kuthi ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuthi bekhangelise indaba eziyabe zikhulunywa ngabantu kubo WhatsApp nakubo Facebook esingathi ngama-social media platforms, ngoba indlela amaphephandaba kumbe intatheli izindaba ezazisebenza ngazo sokwehlukene kulezi.
Kukhetho olwedlule imisakazo omabonakude lamaphephandaba aqala ngokuthi indaba ezaziphuma ngezokhetho zazitshengisa ukuthatha icele elithile njalo zingelasisindo. Lonyaka uZulu uthi amabandla azaphatheka kukhetho kumele aphiwe amathuba alinganayo kungakhathalekile ukuthi abanini bezindlu ezikhupha indaba ngobani ukuze abantu baye ekhethweni benemibiko eqotho. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo mthwakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe lithi selikhweze amaphepha emthethwandaba awokuphikisa inyathelo labanye babo abakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthi bengasebenzisi ibizo elithi MDCT ngoba sebagxotshwa ebandleni. Isikhulumisa lelicele umnumzana Obert Guti utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu luzathethwa ngolwesihlanu oluzayo phambi kwakusasa kumahluli uJustice Francis Bere emthethandaba waphezulu kobulawayo. uthi amagqwetha abamelayo akhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku njalo agoqela umnumzana Kholwane Ngwenya. I-MDCT ekhokhelwa umnumzana Chamisa ikhweze lolu daba emthethwandaba kobulawayo isithi kumiswe ababeyiziphatha amandla zaleli bandla ababalisa umnumzana Guthi uNkosazana Khuphi kanye lomnumzana Bednico Bhebhe ukusebenzisa ibizo laleli bandla. Abathathu laba bathi uNkosazana Khuphi okufanele akhokhele leli bandla hathi umnumzana Chamisa. Amacele omabili aleli bandla adonselana ngalinye ngalinye lisithi lilandela isisekelo se-constitution yebandla. Asizweni umnumzana Guthi ekhuluma.
We have already filed opposing papers. In fact, we have got a team of lawyers that we have assembled. The lead counsel is Professor.
Amagqwetha azasimela akhokhelwa ngusikhwetha mfundo umnumzana Lovemore Maduku.
He has prepared the opposing papers for the three of us, the three respondents. And I can confirm that yes, Professor Maduku will be leading a team of lawyers who are representing us. And that team will also include Advocate Kholwane, Kholwane Ngwenya, and other lawyers.
Njengoba lolu daba lusemthethwandaba, angisoze ngiveze okuningi ngalo ngoba akuvunyelwa emthethweni, kodwa kusobala ukuthi yithi esilelungelo lokusebenzisa ibizo elithi MDCT.
The outcome of the case, suffice to state that we are absolutely convinced that we have got an extremely, extremely, extremely good case, and that we are going to succeed.
Lo umnumzana Obed Guthi isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhela uNkosazana Thokozani Khuphi sixoxelaye eseHarare. Asizweni udaba esilethulelwa yintatheli zendaba yethu Benedict Nhlapo eseSouth Africa esichasisela ngodaba lwamaphepha anika ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ama-permits.
Noba nje uhulumende okwele South Africa esethembise kaninginingi sithi wonke owafaka isicelo sepermit ye-ZEP uzayithola kungakafika umpandula, iningi labangakatholi lama-permit bathi sebethwele amagabha avuzayo. Sekulabaqatshi lamanye amabhanga bathi kabaveze amaphemithi la kumbe baphume baphele. Isizalo seZimbabwe uNkosazana Busani Ncube uthi useze engaselalo ithemba lokuthi uzayithola iphemithi yakhe.
Ngi-aplayele iphemithi mhlaka 23 Okthoba namanje angatholi response, ngabhadala imali eyayifuneka yonke. Phezu kwaleyo mali ngafaka i-20 rand ye-SMS. Angazake ngithole SMS, angazake ngithole nix.
Njengoba la maphemithi baqala kufaka izicelo zawo nyakenye umfumfu, iningi lalitshela abaqatshi labamabhanga ukuthi usiyaphela umnyaka azabe siphumile. Abanye-ke abaqatshi labamabhanga bakuzwisisa ukuthi mhlawumbe enyangeni ezintathu zika-2018 azabe siphumile, njengoba la ababelawo ephelelwe isikhathi ngompalakazi ka-2018. Kuze kube lamhlanje baningi abangakawatholi abathi sebebhekane lokuphelelwa imisebenzi loba kuvalelwa amabhuku abo emabhanga. Lokhu kwenzakala kungenani ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lwethula incwadi lukhuthaza bonke abalobudlelwano labeZimbabwe laba ukuthi babavumele basebenzelane labo baze bathole amaphemithi la. Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Philip Mbango uthi sekuze kusiba nzima lekutholeni usizo endaweni ezifana lokuthatha amaphepha okutshayela imota. Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi uselohlupho ngoba wathi ngokuvakatshela eZimbabwe waphiwa amalanga engceleni ngethemba lokuthi aza kude phela amaphemithi la esephumile.
Sesibuya back to South Africa saphiwa amalanga ama-2 months ama-3 months e-board, and mina nginaleyo nkinga ukuthi leyo 3 months engayiphiwa iyaphela nje in few weeks time, ukuthi so lapho into esingisalele i-overstay, ngoba uku-overstaya e-border inkinga ma usukuyile ekhaya ngoba you have to pay in i-fine ye-2500.
Loba nje bebaningi asebatholile amaphemithi abo, ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lugcizelela ukuthi ngokuhlelo lwalo kuzafuze abantu baqale ukukhathazeka ngokungatholi amaphemithi la nxa uhlelo lokwethulwa kwawo seluphelile, okungumsebenzi olukhangelele ukuthi luwufeze ngompandula. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingoBenedict Nhlapo.
Wes Ngezemidlalo, inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isisungule uhlelo lokukhulisa umdlalo kakhilikithi emaphandleni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi Cricket Ekhaya lusekelwa ngemali inhlanganiso ye-PPC Zimbabwe, njalo lusungule okusemthethweni yesikolo se-Colin Bond High School. Ekhuluma kulomkhosi ongumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThabo Ngamkhuhlane uthe kufanele ukuba lolu hlelo luqalele yesikolo se-Colin Bond, okuyisikolo esifunda abantwana bezisebenzi zenkampani ye-PPC.
So charity begins at home. The disciples were called to start from Jerusalem.
Usipha, kumele uqale ngekhaya njengabafundi bakaJesu abaqala ukuthumela ilizwi eJerusalema, okwakulikhaya lapho. Lohlelo lwe-cricket ekhaya kuqalele lapho e-Colin Bond, okulikhaya le-PPC.
Umsekeli kamphathisikolo se-Colin Bond uthe yena lolu hlelo lwe-cricket ekhaya luze ngesikhathi esihle ngoba luhambelana nenhlelo ezintsha ezemfundo.
It comes at the most opportune time as schools continue to embrace.
Lolu hlelo luze ngesikhathi esihle njengoba izikolo zisayemukela inhlelo ezintsha ezokufunda zona ezidinga usekelo lwemali lokunye ukusebenzisa ukuze ziphumele.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-PPC Zimbabwe uKelibone Masiyani uthe basekele uhlelo lwe-cricket ekhaya kuyindlela yokuzama ukuthuthukisa abantwana basemaphandleni.
PPC Zimbabwe is actually humbled to be able to support the Ekhaya Kumusha cricket program.
Njengenhlanganiso ye-PPC sizwa silokuthokoza ukuba senelise usekela lolu hlelo lwe-cricket ekhaya ngokwakha ama-concrete nets lokupha impahla yokusebenzisa njalo ngokusebenzisana nenhlanganiso yeZimbabwe Cricket. Sizathuthukisa impilo zabasakhulayo abasemaphandleni.
Obemele izifundi zesikolo se-Colin Bond uthembise ukuba kuzaphuma intshantshu zomdlalo kakhilikithi yesikolo sabo ngemva kokuqala kohlelo lwe-cricket ekhaya.
It is opportunities like this that keep our youth off the street.
Amathuba anje yiwo awenza intsha ingatshoni izula ezitaladeni ibhema izidakamizwa, njalo amathuba anje yiwo enza kuphume intshantshu zemidlalo hatshi lapha e-Colin Bond kuphela kodwa elizweni leZimbabwe jikelele.
Inkampani ye-PPC Zimbabwe lenhlanganiso yeZimbabwe Cricket zakhe indawo yokufundela ukudlala umdlalo kakhilikithi ebizwa ngokuthi ngama-concrete nets khona esikolo se-Colin Bond, esiphinde saphiwa le mpahla yokusebenzisa nxa kudlalwa umdlalo kakhilikithi. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhutshwa ezindaweni ezingamashumi ayisithupha emaphandleni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umculo we Royal Destiny silethemba liwukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ye-National Peace and Reconciliation lamhla ihlangene lamabandla aphikisayo ezombusazwe woBulawayo. Abalandeli bebandla le-National People's Front elisanda ukusungulwa bathi baxotshwa kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuzama ukuthi abatsha labo bakhokhele. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.